ukuhle utshengisele phela ukuthi uhulumende yena kalandaba lenhlala kahle yethu njalo lokuthi enze i-environment esebenza kiyo ibe favorable njengamanye amazwe. Sesike sakhuluma wayengusitesenowezetherapy amapholisa u-Charles Charam yena wasitshela wahle wathi hayi no sesiya phambili amaphosa asozala i-chai asozala ethu sele asozala ibomu savumelana njengabantu abadala sazwisisayo ungakodwa wakulotshe kusenzakala uphoni yasiloko okhona laye wasitshela khonokho amapholisa abe engalitshayi abe engalibophi lezinto ezinjalo basibona kusenzakala more often sawabona abafundi vele ukuthi indaba nxa i-against the city i-regime i-regime ekhona kube i-president emasobulanga wegovernment abafundi abantu ababotshiwe bebesiyayenza ama-interview lojoana mamombe ongu-MP okuthiwa wayi-abductrate i-state bona basebebabona
manje ngokubona kwenu kungakwenzakalani kukhona yini abafuna ukukufihla
abafuni ukuthi sikhulume labo laba aba-abductrate asebekubonile okhulunywa nguChinga Dube bengikhuluma noChinga Dube ngeSaturday last. UChinga Dube uthe indaba le isiphambanise i-image eZimbabwe International. So bona sebekubona labo ukuthi hayi no abantu laba bengabelokhu bekukhuluma le ntathe lezi ndaba. Indaba le yalokhu ikhula and i-re-engagement yabo isiswanzi. So sebeyalisa manje intathe lezi ndaba ukukhuluma nabantu laba. Abantu laba bafuna ukukhuluma bafuna ukuzitshela ujimini ukwenza ngalayo. Bafuna ukuzitshela labo izinto abazibonayo. Betshela uzulu wonke because this is something okwenzakalayo okukhonsena iZimbabwe yonke nxa u-MT eya-abductwa echayo kuthiwa wayenzwa i-sexual harassment what more an ordinary citizen of Zimbabwe.
Sizwa kuthiwa ubusemthethwandaba lamhlanje kuhambe njani?
Emthethwandaba kuthiwa barimandwe esitokisini kuthiwa bazaphuma bazakhuliswa kumbe indaba yaiza yizwa nge-Tuesday next week so hayi belokhu iyolala phakathi iviki elilandelayo ngolwesibili.
Hayi kukhona yini ongafuna ukukungezelela?
Mina engingafuna ukungezelela yukuthi sokuyisikhathi sokuthi intathela izindaba singaxoxisani lamapholisa endabeni lezi ezokuthi nxa sibotshiwe sizame ukuthi indaba siyiqede ngokukhulumelana. So kufuze sihambe lathi edali iphoyisa nxa lingakutshaya kulokuthi mina ngikhulume samapholisa sizwana sokufuze intathela izindaba zikhangisa indaba lezi edali umuntu oyabe ukuphile oyabe kutshayile kumbe ipholisa nelikhulu uGordon Mathanga simhambise edali labo bebhadale kumbe behlawule kumbe asazi kuyenziwana kodwa indaba sokufuze ziye edali ukukhulumelana akusebenzi.